Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile mhlanga. Nansi ingxoxo esiliphathele yona namhlanje.
Ngiyabonga ukwamukeleka nokuphiwa ithuba lokuxoxa nabomama lenhlelo esizenzayo ku-Freedom Alliance. Ngingu-Beauty Love, u-Deputy National Chairperson we-Freedom Alliance. Ngibuye ngibe lilunga lokugatsha labomama be-Freedom Alliance elithiwa Inkonjane Zesizwe. Kangiqale ngokuchaza ukuthi i-Freedom Alliance iyananzelela kakhulu ukuthi omama abancindezelekile empilweni, kwezomkhonomi, kwezombusazwe, kwezokuhlalisana, njalo bayasilela kakhulu ezikhundleni lendaweni eziningi lapho okuthathwa khona izinqumo. Lezi zindawo sezathathwa kakhulu zaba ngezabobaba. I-Freedom Alliance ihlose ukukuguqula konke lokho. Indlela emingayo i-structure sayo ivele ukuveze lokho, ngoba phezulu le silabo abaholi bethu abangomama. Silabo Deputy National leader ababili, u-Miss Prezia Ngulube lo Mrs. Senzeni Mpofu. Sibe no-Treasurer General ongumama uNomathemba Ndebele. Inhloso kuyukuthi omama ababe sezingeni lokwenza izinqumo, abaphathe phezulu njengabo baba, ngoba labo belingana labo baba, njalo imibono yabo iqakathekile kakhulu ekuphatheni yonke nje into ephathelane lelizwe.
Yiziphi inhlelo eliziqhubayo ezokuthuthukisa abesifazane lamantombazane, njalo liyenelisa yini ukufeza injongo yaso?
Langena bekabanzi kunhlelo ezenziwa kuhofisi lami lika Deputy National Chairperson, lapho engisebenza khona labomama lamantombazana emaphandleni kanye lasemadolobheni, bazibiza ngokuthi zimbokodo. Inhlelo zethu zigoqela ukuphakamisa umntwana oyintombazana lokumkhipha kukho konke okumnyathezelayo. Siqala labo besakhula, sisenzela phela ukuthi bahle bazi, bekhule besazi ukuthi amalungelo abo yiwaphi, bakwazi njalo ukuthatha izinqumo ngempilo zabo, njalo bakwazi ukukhokhela kusukela besafunda ezikolweni emfundweni yangaphansi besiya kuyaphezulu kuze kufike lapho abangabamba khona kwezombusazwe. Sibe sesigxila ke lakulabo abangama youth abasakhulayo ontanga, sisuke lapho sithoke siye kubomama asebekhulile, ngoba sifuna wonke umama azi amalungelo akhe, njalo asebenzise zonke iziphiwo alazo ukuzithuthukisa yena, imuli yakhe, isiqinti sakhe, isigaba sakhe, kanye lelizwe lakhe nje jikelele. Ikakhulu emangweni lo esisebenzela kuwo kwelemathebeleland lase-Midlands, sikhangelele ukuthi ma sikhula sifinyelele bonke nje omama kundawana zelizwe. Sicala labo besesebatsha besasesesikolweni, silabo abatsha abasafundayo, abanye ngase besemakolishini, abanye ngabasemayunivesithi, abanye ngase baqeda izifundo zabo njalo bezisebenzela bengosomabhizinisi. Bonke labo sisebenza labo, basuka ke asebesebenza asebekhulile babe yibo abancedisa abasakhulayo.
Liphathiswa ingqinuphi owesifazane kumbe abakubandlaleni kuphela ele-Freedom Alliance?
Hhayi cha, ungaluthola usizo solong uhlala esigabeni lapho esisebenzela khona. Akumelanga ukuthi ube ngomunye wethu ukuze uthole usizo. Sisebenza labantu bonke abama-background achiyeneyo, kodwa ma ungowethu uphila lathi uzohlala usazi kakhulu ngenhlelo esilazo, njengoba sixoxisana labantu abangamalunga ethu nsuku zonke. So kulama advantages, kodwa ngaza ke ngithi thina kusamele ukuthi uphoqeke ube ngomunye wethu ukuthi wena uze uzuze usizo.
Lowo ngunkosazana Beauty Ndlovu, umsekeli kaMgcini Sihlalo webandla le-Freedom Alliance. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami osithandekile mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.